udaba lwama exam papers khanya yinto esisenzakala mnyaka yonke lapha eZimbabwe. Mnyaka yonke nje makuthi kuyaqala i-third term khona phana kusiyafika October, kumele kube le paper ukuthi uhatch lela lisabhalwa ngelangeli nje selizabhalwa ngelangeli nje ngenxa yokuthi bakhona sebesuke balibona lingaka district lingakaphiwa abantu lingakakhithwa kumbe ukuthi hayi sokusuke kwathini. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ukhanya mnyaka yonke sibili kumele kube lohlupho luba khona ngenxa yokuthi iphepha lemhloliso le selisuke labonwa ngabanye abantu isikhathi singakafiki. Kuyindaba sibili etshengisela ukuthi kulohlupho oluyinkalakatha phakathi kwale bhodi ekhangele ngezemhloliso ekuthiwa yizimseki olukhona olubonwa ngumuntu wonke kodwa kuswelakale ngathi esingakuthi i-political will yokuthi lu-addresswe lolu hlupho sibone ukuthi singenzani ngalo.
Ngena kolampo ngesiphindi ubona njani ngodaba lolo
ama-examination papers thina sikhangele ukuthi that's a security item. Sibona ngathi uhulumende la ulengxenye ukuba nakube lolu hlupho ngoba sikhangele ama-examination papers xa ekhona yokufanele ukuthi nxa esephuma ezini sekahamba ayedilivelwa ezikolo khathesi onyakana la ukuthi walahlekile ayanikwa i-headmaster ungelala mota athatha amaphepha alalwa endlini yakhe suka lapho wafaka emthofeni. Ungakunanzela i-setup yakhona le ndlela okwenziwa ngayo ivele ihliyenze umumo wezemfundo ube lula. So ke kungaba lula uhulumende luba kuthiwa laye uyananzela lokho amaphepha kube le ndlela yokuthi nxa yaphuma kwezimseko ahambe ayedilivelwa ezikolo kungabi le ndlela yokuthi kuthiwa angene emthofeni bafaka phezu kwamabhasi into yokuqala esinanzelayo. Kodwa njalo kukhanya ungathi khonapha kwezemfundo sibona ungathi kulaba abantu asebeyi-deadwood ngoba njengoba sitsho silunozi liqinise ukuthi every year kufanele kube la maphepha alikhaya so kukliye ukuthi kula bantu abeseyi-deadwood so fanele ukuthi indawo kubele complete overhaul kunanzelelwa abantu bakhutshwe kufaka abantu abazi umsebenzi.
Nxa sisikhangeleke lapha Mandlovu akutsho ukuthi kumbe amateacher kaholi imali eningi acina phela lawo zama ukuthi bayenze imali khonapho.
Lokho kungaba ngenye into sibili dube ngivumelana lawe. Ungakhangela ukuthi amateacher kulezi nsuku ngabantu labo abathwele nzima balama-bills okufuze bayabhadale labantu ababo labo bayafunda kufuze babhadale ezikolo osithi council layo ufuna imali yamanzi uze sifune yamagesi but imali abayiphiwa nguhulumende isuke ibe ncane. So kungaba le possibility naleyo njengoba usitsho ukuthi hayi nxa umuntu engafika nje athi ngiza kunikeza imali engakunganika umntana mphepha leli laye asuke alingeke umuntu enze njalo. Kodwa mina mbona ngani lokho ngama-possibilities azahlala ekhona vele nxa sithangele lokho. Okuqakathekileyo kakhulu okufuze kwenzakale yikuthi izimseki yona ngokwayo yokumele iqinisekise njengoba usinde seke watsho ikubonisisa ukuthi amaphepha lawa agcinwa kuhle from esethwa lize liyeqeda ukubhalwa. Because okunye singathi kuze kufike ilanga mhla lapho elibhalwa khona ingxenye omunye ulibone from iuseni yonke yena enkhona ezabhala iphepha lakhona ngo-2 bayatsho laba bezimseki singakhangela kuwebsayithi yabo laphana bayatsho ukuthi kungumlando wabo ukuthi babone ukuthi amaphepha lawa agcinwa ngendlela lapho ku-safe khona angekatshontshwa khona njalo bafuze bayaphelekezele ezeyefika ezikolweni elokhu enjalo engavulwanga. Kodwa nxa singakhangela i-case ka-headmaster lo emathebeleleni North esikhuluma ngaye kutshengisela ukuthi lokho kukhona nje phepheni siyaqilwa nje njengezakhamizi zeZimbabwe ukuthi sibone ingani abantu abethu imfundo abayitholayo i-up to standard kodwa siyaqilwa nje kuphela abakulandeli lokho. Yiku-headmaster egcina segada ibhasi lamaphepha agcine sefakwa phezulu agcine senyamalala.
Ye, nxa singakhangela ke ngamafutshane kolapho baba Sibindi pho ubonazana udaba lolu lungaphela njani?
Into enkulu yikuthi ama-exam papers izimseka ibe leqiniso yokuthi amaphepha ayadilivele ezikolo. Unganandzelela kudala emuva le yikho kwakusenzakala kungabi lo muntu ozavunyela ukuthi abuye azolanda amaphepha akuphume izimota zihambe ngesikolo ngesikolo kube le ndlela ehlampe ukwenza lokho. Phezu kwalokho futhi njengoba unoze sitsho kunanzelele futhi la ngapha amatitshala ukuthi laba bayancedisa ukuthi benelise ukuthi baziphilise ngoba labo amatiyanqabe lokuthi balokukhona nokuthile uzananzelela umsebenzi wabo awukhwabithi kutho ukuthi i-education sector izahlala phansi.
Sesivala-ke amafutshane khonapho-ke Mandlovu abantwana nxa bengathi babhale imhloliso babanjelwa lokhu kuthiwa ngama-results so-ke lokhu akwenzi ukuthi kugcine kutshengisa ukuthi vele imfundo yethu ikudlala nje.
Uqinisile khonapho Dube abanye bathwala nzima ukuze babhale ama-exams ngoba vele imali yokuthi ayirejista iyabe ivele ingekho imali efunakala enkulu abazali kabalayo. Ethe sethwale nzima umzali ukuthi arejiste kwesinye isikhathi agcine serejiste angu-5 kuphela ama-subjects wachiya amanye umntwana abhale ngapha ischool fees kulesinye singabhadalwanga uzathe sebhalile ama results ephuma laphana asithi umbe ubebhala u form 4 ama results ephuma abanye abantwana ababhadalileyo bathatha ama results abo begijima besiyadinga indawo zika form 5 but yena ugcina ese affected lo mntwana ngoba bazambambela ama results bethi bisi imali phambili.